namhla sibone isikhulumeli sika hulumende uMonica Mtsangwa engani uthethisa uHope Chingono, engani uthethisa amanye amazwi abathi bona ancedisana lo Chingono ukuwisa uhulumende ukhokhelwa nguPresident Emmerson Mnangagwa. Bona bathi uHope Chingono ube sithi yena kufuze kube le demonstration ezakhipha uMnangagwa ukuba ngumongameli. Kodwa lokho asikuboni, thina sithi hayi lokho esikubonayo ukuncindezelwa kwama-rights ama-journalist intatheli izindaba lapha eZimbabwe, akukho kutsha lokho, sesikujwayele. Sesikubone kaningi ama-journalist ebotshwa, echaywa, ethuselwa, njalo yikho abakwenzayo kuHope Chingono. Hope Chingono ngalasono akwenzileyo ikukhipha udaba lobugwelegwele ade bukhona e-RBZ la ku-government, wakhipha lamabizo abantu abakuhulumende abancedwayo kumbe abatshontshayo imali ezifika kuma-millions and millions ngesikhathi sisuka ku-2007 ngendaba ye-mechanization program le yabantu abalimayo. Akula nto esike sayiyenza esingathi thina sithi hayi lapha senza into, kumbe omnye wethu yenze into engani usezenza yena ophezu komthetho. UHope Chingono akayenzanga lutho esingathi thina uphambanisile. UBlessed Mhlanga lo obotshiweyo akayenzanga lutho esingathi thina hayi uphambanisile.
Kulokubotshwa njalo okwesikhatshana okwenziwe kuntatheli izindaba, ungathini ngalokho?
Okwenziwe kuBlessed Mhlanga akukho kutsha lapha eZimbabwe, sesikujwayele. Siyakwazi ukuthi nxa ungaloba indaba njengentatheli izindaba ungaloba indaba eziyabe zingani sezibuzabuza ukuthi abantu behulumende abadala ukuthi bayenzani, bayahluphana lawo, bayakwethusela behle, bengabona ukuthi ukwethusela akusebenzi, bayakuchaya, bengabona ukuthi ukuchaya akusayenzi. Yikho lapho esibona khona sebesenza njengalokhu abakwenza u-Itai Dzamara. So okwenziwe kuBlessed Mhlanga into esesile minyaka le minyaka sikhonona sibatshela ukuthi hayi asikho democracy le eyokuthi nxa mina njengentatheli izindaba ngingabhala udaba lwami noma kuliqiniso selingithatha selingethusela selingitshaya, hayi asikho nto e-right. UBlessed Mhlanga ubotshelwe ukuthiwa uyazenzisa. Uzenzisa ngani? Kazenzisanga lutho. Efika kuroadblock, efika emapholiseni, ukhipha i-press card lakhe lona abalithi lona nxa ungalikhipha fuze udlule amaphoyisa sithi kuthiwa wena uyazenzisa. Kusinika ulaka lokhu ikuthi ngeke sayenza lutho. Esingakwanisa ukwenza ukukhuluma laye uMonica Mtsangwa njengesikhulumi sikahulumeni njengo-Minister of Information ukuthi hayi cela usicelele emapholiseni labadala ukuthi hayi shiyani intatheli izindaba zisebenze umsebenzi wazo ngendlela zingethusile. UBlessed Mhlanga sikhala laye njengama Young Journalists Association, njengeYoung Journalists Association sikhala lo Hope Chingono lo asebemvalile okwamalanga engelandaba ayiphambanisileyo.